soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-9 inhlolanja 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
okwakhathesike ngoba esiti bakuyela ngoba ke afika kuboni kuliqiniso lokho okukhulunywa ngurhulumende.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ecebise uhulumende ukuthi abhadale izisebenzi zakhe ikhulu lamadola emelika phezu kwemali abayiholayo ngenyanga, kodwa amatitshala athi imali le incane kakhulu.
Bafona besithi abangatholi umzila ukuthi ungabe kwahamba njani okungaphephisiyo, ngoba uyakwazi ukuthi amapolisa la amele athatha ama-instructions kubabulali.
Amagqwida aselobele usikomiti wamapholisa umnumzana Godwin Matanga ekhonona ngokuthi amapholisa kazimiselanga ukudinga abadiliza lokubhomba amatshe esikhumbuzo sabantu ababulali yigugurawundi esilobela lasebhalakwe.
Esikuzamayo ukuthi khona inani leli lingabi lonke liphansi.
Umanyano wenhlanganiso ezikhuthaza ukubhalisa ukuvota oye ekhaya vote 2023 uthi namuhla uzasungula umncintiswano olomvuzo wabomakhalekhukhwini njengendlela yokukhuthaza abatsha ukuthi bebhalisele ukuvota. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubika ecebise uhulumende ukuthi abhadale izisebenzi zakhe ikhulu lamadola emelika phezu kwemali abayiholayo ngenyanga, kodwa amatitshala athi incane kakhulu limali. Amatitshala aphakathi kokukhalala umsebenzi esithi kawenelisi ukuya emsebenzini ngoba imali abayiholayo inlutshwana kakhulu. Ugatsha lwezembiko luthi uMnangagwa unqume ukuba izisebenzi zengezelelwe ingxenye yeholo ebuya ilidola leZimbabwe ngesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini 20% ebuyiselwe ngokuqala kukazibandlela. Kuthi utitshala ngamunye usezaphiwa imali eyisilinganiso sedola leMelika elingamakhulu amachumi ayisikhombisa lanhlanu $175 ngenyanga. Kodwa isiphathamandla lasenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-R2s umnumzana Vusumuzi Mahlangu utshele iStudio 7 ukuthi amatitshala wasoze abuyele emsebenzini nxa engaphiwanga imali efika kumadola emelika angamakhulu amahlanu lamachumi amane $540 ngamunye ngenyanga.
Lokho singase njengenhlanganiso asiyenzi into esingajabula ngayo okwakhathesi, ngoba asikwazi ukuthi uhulumende njengoba bengakhulumisananga engazafaki njani inhlanganiso ukuthi ukuthi ase ukuthi esithembisani njalo angasiphani. Lokho yizenzele nje yedwa kanti thina-ke sifike ukuthi siyimfano zekumelwane. Sikhuluma nje sasize bese thina sihanelele ukuthi sithole i-PS 540 eyimali eyiholwa ngabalalisi ngokungakafiki umfumfu 2018. Ngakho nxa ukuthi ke lokho kulumende njengoba singakakuqedi lokho akuthi nxa ukuthi ke ilekhozi yona le imali yakulee kusho ukuthi vele hhayi asikaqali kuleli hambo esihambayo umama sesemuhle, ngoba siyakwazi ukuthi ke imali leyo ngazitholemhlanje sasayiyake ngasathengi lutho nje sekuliphesi lingalatha umntwana ngaleyo.
Manje nxa kuyikuthi bakhona abayamukelayo kutho ukuthi selizabuyela yini emsebenzini?
Okwakhathesike ngoba esithi bakuyela ngoba ke afika kuboni kuliqiniso lokho okukhulunywa ngurhulumende. Njalo nje sizabuyela kuma-members kulabandeli bethu asinike umbono wokuthi ngangenjani kuyaphambili. Kodwa-ke njengokwazi kwami nxa ukuthi-ke ayisikho lokho vele lesikunqumile angibonisiyela emsebenzini, ngoba-ke sinaze siyele ngalesi sikhathi lizaphendula ukuthi hhayi sizalifakela lokhu ngalesi sikhathi ukuthi lifika lesi sikhathi libe yize nje kuyangani nje ngabantu abadala amandla.
Sike sezwa ukubana uhulumende uqoqa ukubana lingayekela ubuyela emsebenzini uzaliqumela iholo, liluthatha njani lina udaba lo?
Siyakwazi ukuthi-ke vele uhulumende-ke alezi zikhathi siyezike sesiphila ngalezo ndlela, kodwa-ke khathesi-ke ababalisi kabasafani eqoqeni lovalo entanyeni. Sizakuma
manje nxa sikhuluma nje kuyikuthi yona leyi okuthiwa i-$100 in hard cash elizayiphiwa iyabe lokhu ingeneli na ukuthi liyefika emsebenzini njengoba besisizwa kuthiwa likhala ngokuthiwa yi-incapacitation.
Ngathi ngakhuluma nge-$100 ingabe i-$100 lokho esiyibiza ngokuthi i-poverty timeline eyakhomkhathi
7 Vusumuzi Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights aselobele usikhomiti wamapholisa uMnumzana Godwin Matanga ekhonona ukuthi amapholisa akazimiselanga ukubopha abantu abadiliza babhomba amatshe esikhumbuzo sabantu ababulawa iGugurahundi esilobela laseBhalakwe. Amagqwetha la alobe incwadi emele inhlanganiso ye-Ibhetshu likaZulu eyiyo eyafaka amatshe la. Esilobela yafaka ilitshe lokukhumbula abesilisa abalitshumi lanye abathathwa emzini yabo libutho le-5th Brigade mhla ziku-30 kuzibandlela ngomnyaka ka-1985 banyamalala kokuphela. Leli litshe lantshontshwa kwaze kwaba kabili. EBhalakwe linhlanganiso yafaka amatshe la kabili antshontshwa kwathi elesithathu labhonjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi basebenzela uhulumende lanxa yena uhulumende ekulandula lokhu. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi akula lutho oselenziwe ngamapholisa nangu kungela ngitsho lo yedwa osebotshiwe. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla se-Ibhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
So yikho sithe amagqwetha akahambi emthethweni ebhalele abazomthetho bebhalele lezingatsha zikahulumende okufanele zilandele umthetho zibone ukuthi ziyafulufila hayi on behalf of president but ngenxa yokuthi zilomlando wokwenza lokho ngoba kathesi kule conflict labo abahlezi esihlabeni sobukhokheli ababalisa umongameli labo Dr. Taramba izandla zabo zigazi labantu abafa ngombhuqazi. So bona uma bekhuluma bakhuluma ngani balilizwe bakhuluma ngani bazingatsha zikahulumende ezehlukene ukuze zibone ukuthi zenza uphela. So yikho sibone ukuthi sande amagqwetha sibona kungalandelwa isisekelo ngokupheleleyo abafanele be implement i-constitution bangani balandela abakuthiwa ngama-political leaders ayiyo vele njalo aphathi intekayo ekutshontshweni kwelitshe lekudilizeni kwelitshe ngoba uzathola ukuthi abantu ababulalayo abantu yibo lanamhlanje abalalelwayo. So yikho sikubone kufanele ukuthi hayi sihambe sihambisaneni uma kusehlula enkundleni inkoyitha yamthetho siye kutho la. So uma siyabe si-independent sizabona ma kusehlula sizabona ukuthi lakwenzakala njani.
Isikhulumeli sikaMnankagwa uMnumzana George Taramba sambona ngemva kokubhonjwa kwelitshe elalifaka eBhalakwe sambona esola inhlanganiso yenu esithi uhulumende kakungeni lokho ngoba lelo litshe lalifaka ngaphandle komthetho lina njengeibhetshu likaZulu. utheni ngalokho?
Okuka George Charamba akumangalisi. UJorge Charamba uyisikhulumeli salabo abaqeda abantu, so kuyabe kufanele ukuthi sikuzwisise kona ukuthi akukho kutsha esingakuthola kuye ngaphandle kokuthi uzakhuluma nje eklamasa, kodwa udefenda ababulali, udefenda ababulali laye okuthi into uyingxenye yakho. Kodwa okuliqiniso yokuthi hayi, kakula nto entsha, kakukho okuzatshintsha, sizaqhubeka sifuna ijustice.
Amapolisa emaphisa wona aseke akhulumisana lani yini ngokuthi asengaphi ngophenyo lwawo phezu kokubhonjwa kwelitshelele?
Bafona besithi abakatholi umzila ukuthi ungabe kwahamba njalo okungasethusiyo, ngoba uyakwazi ukuthi amapolisa la amele athatha ama-instructions kubabulali ngani kuma-citizens.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngwenhlanganiso ye ibhetshi likaZulu. Sehlulekile ukukhuluma lesikomiti wamapholisa umnumzana Godwin Madanga ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa wathi uyalungisisa udaba lwegugurawundi esebenzelana lenkokheli zomdabu okungafunwa nguZulu wesigaba seMandebeleni.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Umanyano we Ekhaya Vote 2023 uthi namuhla uzasungula umncintiswano lapho abazanqoba bezathola umvuzo wabomakhalekhukhwini ngendlela yokukhuthaza abatsha ukuthi babhalisele ukuvota. Uhlelo lolu luzaqhutshwa emagwegwe Njubelo Bengula, Makhandeni Entumbane, Lempopo Maphelandaba, leminye imikhankaso eyehlukeneyo eMathebeleland South leNorth. Uluhlu olusanda kuvezwa inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZEC luveza ukuthi kulabantu abalutshwana kakhulu abhalisileyo endaweni zokuvotela ikakhulu kobulawayo iMathebeleland South Midlands leMathebeleland North, okungabangela ukuthi izigaba lezi zihlanganiswe zibe lihlekana ngohlelo lwe-delimitation exercise. IZEC ithi amagama alabo abazancintisa kukhetho lwama-by-elections ngenyanga ezayo aselotshwe okusemthethweni kugwalo lwe-gazette, njalo amabandla ezombusazwe aphakathi kokukhankasela lolu khetho. Umnumzana Nkosikhona Dibidi yisikhulumeli se-Ekhaya Vote 2023 usichasisele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 okuningi ngalolu hlelo.
Siyalontsha i-cell phone competition for abantu abasha abaku-ages between 18 to 20 abakuma-constituencies angu-4 kobulawayo alama-list registered voters. Imizamo yonke le sizama ukuthi sibone indlela engasisebenzela, ngathi ngamaviki amalutshana aseleyo ukuthi uFebruary aphele le-blitz leyi iphele, ukuthi sincedisane labantu abasha kuma-communities ukuthi basincedise ukumobilize. Njalo ingxenye abanye sebengasukumela phezulu ngenxa ye-competition leyo ukuthi kuya kulama iPhone angu-4 azawina in each constituency. Maybe abantu abasha between ages of 18 to 20 bangasukumela phezulu bekhuthazane. Esikuzamayo ukuthi khona inani leli lingabi lonke liphansi. Sesizamile futhi njalo uku-engage ama-coalition members futhi izindaweni zabo Mat South, Matobo South. We are planning ukuthi sike siyefika khona ngalezi ndaweni ezinjengazona lezi ukuthi siyebamba umsebenzi, sikhankase, sincedise la ama-organizations asebenza ezindaweni zona lezi, ikakhulu ekubhaliseni ukuvota ama-constituents njengabo Matobo South.
Abantu bayakwazi kakhulu ngomncintiswano lowo yini, njalo libona ingani kuzakhuphula njani amanani abantu ababhalisela ukuvota?
Umncintiswano lo sikhangelela ukuthi i-focus yethu ngeyabantu abasha, especially 18 years to 20 years, babazwisisayo indaba zabomakhalekhukhwini abanjengabo iPhone. Njalo kuyisifiso sabontanga ukuthi babe le-phone enjengayona leyo. So i-competition le ayisoyekabuyelawayo wonke jikelele. I-competition le iyabe kuma-4 constituencies, emagwegwe, Njubelo Bengula, Makhandeni Ntumbane, laseMpopo Maphelandaba kuphela. Lapho kule nani elilutshwane elibhalise ukuvota, injongo yethu yokuthi khona singabi le-ones indlela yokukhuthaza abantu ukurejista ukuvota, but sithi do other things things ezinga appeala kwamanye ama age groups esiqoqosana lawo njalo I campaign yethu kathi sisi was base sizama ukuthi sigcile kakhulu emawadini lapha abantu abakhona so sikhalele ukuthi kungasincedisa njalo ukukhuphula inani labantu ababhalisa ukuvota siyilontsha kusasa so sikhalele ukuthi kube labantu abazakhuluma ngayo esigabeni lapha esifokusa khona avalwa nqa inani lilonke limi ngendlela elimi ngayo
umncintiswano le kuba uthola njani umvuzo
umncintiswano lo ngwako obulawayo ufokuse kuma constituencies angufuku kuphela eMath South laseMath North kuzaba le nhlelo ezijene kula lezi ezinjengayo zabo ma iPhone iso sikhangela ukuthi as we go siyenze izinhlelo ezihlukene ezirelevant to indawo ezijene
iraffle draw izayenzwa after a voter registration blitz le isiphe isidlulile bese kutsho ukuthi sikhangelele ukuthi aba eligible to participate kule umncintiswano ngabantu abale 18 to be criteria yakhona 18 years to 20 years njalo be register this February njalo be register endaweni ama constituencies angu 4 athi ona imagwegwe njubelo bengula phelandaba mpophoma lasentumbane makhandeni ama constituencies angu amani ona lawo kuphela so ikwenza ukukhangela ukuthi yi criteria ye eligibility ukuthi umuntu angaparticipate
allo ke ngumnumzana Nkosikhona DVD oyisikhulumeli senhlanganiso yekhaya Vote 2023 ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo kwathi abantu abedlula ikhulu 137 babanjwa igciwane le-coronavirus lolu gatsha luthi kulabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2340 abahlatshwe ijekiseni yakuqala e-COVID-19 abazinkulungwane ezedlula izintathu 3255 bahlatshwa ijekiseni yesibili kuthi abahlatshwe ijekiseni yesithathu badlula inkulungwane eyodwa 1735
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe nisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC
okwamanje ke sikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa asebuphe omunye umama weMarondera ophila ngokuthengisa umzimba obulele ujaha oleminyaka elijumilane 14 ngemva kokuba umfana lo eyale ubhadala ucansi iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lithi inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo e-Election Resource Center ikhathazekile ngobulutshwana babantu ababhalisele ukuvota okwamanje sengilijiya esandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp
Salibonani balaleli beStudio 7. Salibonani lonke bani. Lapha mina ngikhulumayo ngingumlimi waseAntelope. Izwi lami ngikhwiniswa ngosami ngesako Hardebe kodwa isithupha sami ngesakonyeni ngoba ngitshadile ngibizwa kuqinini. Lapho uhlupho lwami ngolokuthi nxa ngingafaka amabele eGMB, iGMB kayingibhadali in time. So ingambhadali in time, kangitshele ukuthi mina ngaphambanisana neGMB ukuthi bethi ngibangwe. Last year ngifaka amabele mhla ka-27 October. Ngayabhadalwa mhla ka-12 January. Kati nga nilime sinislimo lapa nya slima ngani mali ngaipiwa. Lonye akafuti iko na loo. Abantu abafake muva kula misele pate. Mine ya mimali aibona gali. So nkwela siku ngali sitesu siku kukuluma kustudio 7 lapa siya kukulumele. Nkwela like lingi vuzeli yoni GMP kuti kanti. Vele nga sifakama vele statis katesu nganani kuti spata. Lukwenze kutu kunga supi. Nga sifakile nje slinde siku wana. Aibakiti nindi ya kalu ya zimina ya supi. Ika lapa nge GMP. Mina ngingumuto mfelo kazi nya zvoneli. Nga so nse nsebenzile nga sati wa mali. Sentia ngibona ngasadlanga kathi ngazibophela kuyabe sokuyindaba kabani ngoba nya bese nihluphekile. Ngiyabonga.
Livuka njani balaleli be Studio 7? Livuswa uNhlanhla Mahlangu oseButswana eFrancis Town. Ekhaya ngivusa umama uNhlanhla owakomatshivovo kuncube. Ngivuse umdala uRJ Nkomo wayesebenza esibhedlela. Ngivuse unkosikazi wamampofana. Ngivuse umdala usathulana uNdevula. Ngivuse loPaul Ngwenya umalume amonyanga lomzamo uJabu Ngwenya. Ekhaya lapha emalungu lapho esihlala khona laphana eSt Paul. Silohlupho lwamagetsi. Kulamagetsi awayo kwawa amapholu. So intambo zigcwele phansi khona phana. Lawa ebridging lemalungu eceleni komuzi omfana mawuthiwa nguvela Phuthuma. Lawa intambo zawela emzini wayo. So ngikhuluma ziphansi so. So sisabela abantwana ukuthi abantwana bazabamba intambo zamagetsi. Nezifuyo zethu inkomo kaphaka zizaphela. Besicela igovernment ngabe iyangenela. Kuhambe kuyelungiswa lapha intambo lezela zivuswe laphana kulungiswa amapholu lawa. Yikho engikhala ngakho bakithi. Igovernment ayingenele. Saphelwa izifuyo ziphelwa abantwana. Yimunhlanhla Mahlangu seButswana ozalwa emalungu khona phana. Ngiyabonga.
Sanibonani lonke basakaza bahle kuStudio 7. Ngiyabulisa lonke. Ngibongela iminyaka engu-8 leyo eStudio 7 sasakaza. Ngibongelele bonke abantu bakithi eZimbabwe ngibongelele lonke masabizo ikakhulu abantu bakithi eZimbabwe bese ngibulisa ebebangizale zaphu lonke kodwa ngiyabicekisa abantu bakithi kunabantu bakithi phela abanamakhono amahle kodwa lingena endaweni ezingafanelanga engathi uJonathan Moyo ngithi uHelsman Ncube ngithi uMagalela Mafasibanda ngithi uMthuli Ncube bese ngigcina uMqondisi Moyo abantu bakithi kuyani lonke kuzaphu ngalelimusane kuyani lonke kuzaphu kuzabona into zihamba kahle nginigqwesete kahle nje ithola ama-provisionary sizabona ukuzayenzakala nabe selibumbene ntola kuyinto enye ayilokho elikwenzileyo kumbe kungena imali kumbe kungeneni kumbe kungena usathane ayinxa kulisathane ngalikhuza ngegama likajesu hamba sathane abantu bebambane amen.
Abantu bakubona.
Sawubona Mnumzana Chris, kunjani eAmerica khona ngapha kuStudio 7 VOA. Ukhona undoda lo othi ukhuluma le othi angivodloze indlovu. Uyehluleka. Angeza kwezinjalo nxa umuntu ufuna ukuthi into lakho zilunge. Into zilunga inkomo ithanjiswa ngesikhumba sayo. Angeza kubophi inkomo ngesikhumba sendlovu. Angeza kubophi inkomo ngesikhumba sesilwane. Inkomo ithanjiswa ngesikhumba sayo. Ukuze ithambe, ihambe yenze indlela efaneleyo. Lokho kutsho ukuthi amaNdebele ayela nxa enguye yedwa zwi hatshi abantu abaningi njengakwabomqondisi ukuthi amaNdebele emigenzi yanjalo akusebenzi. IZimbabwe zifuna abantu bahlangane bahlanganise amakhanda ndawo njengamaduke lezinto elisayunivesithi sitsha iZanu PF. Akukho sinye isitha ngaphandle kweZanu PF. Abantu bonke abeZimbabwe bahlanganisa amakhanda ndawo bathi goqo ukuze behlule isitha. Bangenza njalo akulahluphi into zonke zobasobayo. Undoda wathaya ingoma yendolwane wathi sonke sizakulungisa. Kodwa nxa silokukhethana sitshelana ngemhlobo wabamselana izikhali hayi kude lapho esiyakhona watsho njalo umfana wendulwane. Ngiyabonga Kristu ubakhumbuzi lokhu abakukhuluma ukuthi hayi sikho. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo. Hayi mina loba kuthiwa abantu bayakhuluma hayi mina iqiniso vele angeke ngafangani izanu uPF akula nto ezafayetshintsha elizweni leZimbabwe. Okokuqala nje kule zinto ezisemihlweni abantu ezibonwa nguZulu ukuthi lapha laba bantu sebehlulekile sebehlulekile. Vuka nje imali elizwe lakithi. Ezimalini lapha kakubonakala ukuthi kwenzakalani la. Kanti why iZanu PF kuphungayezwa imali elizweni? Bekele ubutsotsi berobha abantu ngale ndlela le. Kanti why bengayenzi imali elizweni? Ilizwe libe le mali yalo. Why? Why kungalungisa imigwaqo kube renovate izikolo? Abantu izakhamizi zibhadala ama-school fees every year. Kodwa kakubonakala ukuthi kona imali ye-school fees yakhona. Ngendlela ukuthi vele yonke indawo kufile yonke industry eZimbabwe ifile. Laba bacabangela ukusela kuphela. Yikubona uMonzi ora lo Thokozani Khuphe besilwa bebanga imali. Udliwa imali kuphela lapha. Imali yiyo edliwayo. And ama-parties akithi the most basebenzela izisu zabo laba bantu. Iningi lawo vele lilanda ukukhohlakala lapha. Abaningi akusoma opposition parties. Ngoba i-opposition party yamampela ele-challenges zalo PF. Angiye ukuthi mnangako ukwazi ukunangako lise. kuphela ukwazi ukuthi umnanga ngokubulala abantu ukuthi usebenzana lo mnanga usebenzana lo mnanga kanjani umazi wathupha ukuthi ngowabulala ilizwe leliya ilizwe libe umnanga ngokutshontsha leliya kodwa wagijima phambili ngoba ufuna imali ufuna ukugqibisa isu sakho ukuthi usebenzana lezano PF usebenzana lesitha sakho njalo ukwazi ukuthi usekuhluphekeni la uyahlupheka ngenxa yabo
salibonani salibonani studio 7 salibonani okhulumayo umthwakazi omuntu esithakazi umthwakazi studio 7 ngifuna ukutshela abantu ukuthi thina singabathwakazi sizozama ukuncedisa kumavoti lawa ama-boy elections thina sivote siyazi ukuthi sivotelani sivotela ukuthi lani lithole linabantu benu linabantu bendawo yenu ukuthi lithole lathi lithole lathi amasithi lapha ephalamende thina esikubhekile nje ukuthi lina emathebelelendi lisizamele ukuthi sithole nje kuphela amasithi thina siyazi ukuthi lingathola amasithi uma silivotela siyobuya futhi sizothatha indawo yethu sizohlala phansi yikho ngikutshole ukuthi akukho okuningi ngiphinde ngikhulume langomama ukhuphe laphaya umama akhuphe kasuke laphana ohleli khona laphana kuyashisa kasuke laphana ohleli khona abuye ekhaya akaxotshwanga ekhaya abuye umthwakazi ukhona uvulekile akabuye azogcina kumthwakazi umama akhuphe akasomuntu waseshoneni umama akhuphe umuntu wasesindebeleni abuye simthathe simbeke endaweni yakhe lapho ufuna okwana khona agcile ayenze umsebenzi odingwa ngabantu ayenzela abantu into abazifunayo hayi kube lokhu esidingisa labo umonzora everyday monzora asakhonde ukubuka inews asakhonde ukungena kuma internet ngenxa kamonzora lo makhuphe woze ekhaya walahleka vele awulahlekile thina sizovota singabantu bakamthwakazi sikuvotela thina singabantu bakamthwakazi sithi woze ekhaya mangabe wena siyakuvotela kodwa ngeke sikuvotele kwamandla into yokuqala ofanele uyenze wena makhuphe ikuthi ubuye ekhaya ngoba nguwe owazi ukuthi wenzani kathesi abantu balahlekile bonke abakwazi ukuthi babheke ngenxa yakho sondele eduze labantu sikulungisele thina abantu hayi ukuthi elungisela izizwe indawo yakho sondela eduze makhuphe siyakucela sikusondele eduze thina abantu besintwini ungazibona usondele eduze uhlangana labantu kule indawo le uzozithola ungumuntu ebantwini ngoba ngapho bakubiza nje ikati ini bazibiza ngokungcola ngayo yonke indlela bakubiza awufisa ukubiza ngayo abantu bayakubiza yonke indlela umuntu ofuna ukubiza ngayo uyakubiza kodwa ngapho ungabuya kithi one day nje ufikile wanqonqoza ngapha ekhaya wathi hayi kokoko vulele ingene wonke umuntu nje uyakwamukela ngezandla zemhlophe woza komntwakazi ungakithi wena ulahlekanga amakhulu yabonga studio 7 yabonga studio 7 omuhle omthwakazi wonke okuphi nakuphi phesha kwezilwandle ezekhaya ezimu eSouth Africa yonke indawo mthwakazi lithi abantu
salibonani bantwana bezimbabwe salibonani mazimbabwe amahle bakithi akelikhuze umonzora ukuthi kathi yena usesilwa noshamisa yini kumbe ulwa lezanu PF
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwenze Melika amasotsha akwele Melika asefikile kuzwekazi le-Europe ekuqhubekeni kokufuthelana okubangelwe yikugombolozelwa kwelizwe le-Ukraine okwenziwe ngamasotsha akwele Russia. Sokulamaviki ambalwa kulokwesabela ukuthi ngasiphi isikhathi amasotsha akwele Russia alakho ukungena kwele Ukraine asuse uhulumende kamongameli Volodymyr Zelensky. Umongameli Joe Biden yena uthi ele Russia lingalokothi lingene kwele Ukraine ngoba lingenze njalo lizawukhomba umuzi olotshwala. Ingcweti kwezombusazwe sezisole indlela uBiden abusa ngayo ikakhulu nxa kukhanyelwe lolu daba. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhlobo zendaba ebesilazo. umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ecebise uhulumende ukuthi abhadale izisebenzi zakhe ikhulu lamadola eMelika phezu kwemali eziholayo ngenyanga. Amagqwetha selobele usikomiti wamapholisa mnumzana Godwin Madanga ekhonona ukuthi ngokuthi amapholisa akazimiselanga ukudinga abadiliza lokubhomba amatshe esikhumbuzo sabantu ababulawa igugurawundi esilobela lasebhalagwe. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.